Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola ngela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuMbimbidlo 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Our detractors from the West have contaminated the world with their holier than thou approach and are on the forefront of igniting endless wars as part of their nefarious agenda.
Kusungulwe namhla eVictoria Falls umhlangano wamabandla ezombusazwe ayoalwela inkululeko yamazwe la. Kulalabo abawakhokhelayo behlaba umkhosi ngokwenziwa ngamazwe entshonalanga.
Ubulawayo sibe-challenge ukuthi amanzi amadamu sephala. Ephansi amanzi amadamu amaphampu ethu lana aphampayo. Sometimes aya angani ayadima ayandela ngoba semadala.
Ikansili yakobulawa ithi bekungela manzi kuleli dolobho ngomvulo njalo kuzaqhubeka kunjalo lakusasa aze avulwe ngolwesibili. Wayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump uthi kuza kuba lokugedla kwamazinyo elizweni lakwele Melika uma engabuyiselwanga embusweni kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Unobhala jikelele webandla leZANU-PF njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yamabandla ezombusazwe alula inkululeko yamazwe awo embusweni wabamhlophe. Secretary General and wing of former Liberation Movements of Southern Africa namhla utshele unobhala bakulumhlobulo ukuba amazwe la aqhubekela phambili incindezelwa ngamazwe entshonalanga akuqela eleMelika emzamweni yokudala ingxabano phakathi kwezokazi leli. Unokutaba Dlamini usedulela lolu daba eseVictoria Falls.
Umpofu wethulela amazwi evula umhlangano wabonobhala laba esipha umzekeliso ngempumela yophenyo olwenziwa ngabe SADC Electoral Observation Mission luholwa ngwaye ngumsekeli kamongameli wekwele Zambia umnumzana Nevas Mumba. Yena waveza ukuba kukhetho oluqhutshwe eZimbabwe nyakenye kwaba lezigwenxa ezigoqela ukuhlukunyezwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Umpofu uphinde wasola uMumba lequla lakhe esithi babethengwe ngamazwe afana leMelika emizameni yokugenqula ibandla leZANU-PF.
Our detractors from the West have contaminated the world with
ababhidlizi bentshonalanga laba sebedume umhlaba bezithi bangongcwele ngcwele njalo yibo abadala izimpi zomhlaba ezinzakalayo. Uphenyana lukaMumba lwenzelwa nje ukusigcona besetshenziswa yilaba. Ngakho yikho ngithi kufuze sibaqaphele laba ngelokhozi njalo sibambane kulokho.
Kodwa ephendula kulenkulumo owayelilunga lephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change eBinga, umnumzana Prince Dubeko Sibanda uyakulandula lokhu esithi iningi labantu emazweni abuswa ngamabandla abalwa impi yenkululeko bakhathazekile ngombuso walamabandla ikakhulu ezansi yezwekazi le-Afrika.
Balwela inkululeko belwela umuntu wonke kodwa namhlanje nxa besidla sebesidla bebodwa. So ke lapha ke sokufana lehotshi ezikhanzinga ngaphakathina kwamafutha abo.
Umnumzana Efidlela Ncube okunhlanganiso yenkayi Community Parliament laye uthi akuliqiniso okwethulwe ngumpofu labanye abakhokhela amazwe achiyeneyo awezwekazi le-Afrika.
Uzananzelela ukuthi okuningi siyazenzela thina o-corruption lazo zonke leziya zinto ezizwe ezidilezilezo kubulala abantu konke lokho esikubona kusenzeka e-Afrika besenza zonke izinto ezifana labo gugurawundi lakho konke esakubonayo.
Ongunobhala webandla le-African National Congress umnumzana Fikile Mbalula usole kakhulu amazwe ayencindezele abensundu kuzwekazi le-Afrika ethi yibo njalo abaphezu kwezimpi zasePalestina okwenzakala kweleSudani eMali DRC Zimbabwe kanye lakwamanye amazwe.
And the terrorism in northern Mozambique
Sibona lo dlame lokubulalana eMozambique okufuze silunqobe njalo siqhubeka sikhankasa ngezigwebo zama-sanction ezenzeka eZimbabwe ukuba zesulwe.
Umhlangano lo ohamba phansi kwendikimba ethi Unity Collaboration and Defense of Our Liberation Gains Against Neo-Colonialism uhlose njalo ukuhlomisa amaqembu kazibuse azaphatheka ekhethweni lwalonyaka emazweni agoqela ele South Africa, Namibia, Tanzania kanye le Mozambique abangakwenza ukuvimba uncindezelo ngesikhathi sokhetho. Umpofu uthi njengamabandla enkululeko sebegqibe ukwakha isikolo sezombuso esemwalimu Julius Nyerere Leadership School kwele Tanzania, njalo abangane babo abakwele China babasiza ngokwakha isiphala senkululeko eseMuseum of African Liberation esikodlweni seHarare. Ngimele iStudio 7, ngise Victoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Ikansili yakwaBulawayo ithi bekulamanzi bekungelamanzi kuleli dolobho ngomvulo, njalo kuzaqhubeka kunjalo lakusasa aze avulwe ngolwesibili ngoba isalungisa imitshina yayo encema. Lokwenzakala amanzi evele esilela kuleli dolobho, njalo izakhamizi ziwathola okwamalanga ambalwa ngeviki ngoba esilela emadamu. Ukuze sizwe okwenzakalayo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lokansila kaWard 10 kobulawayo Nkosazana Khalazani Ndlovu, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kuleli dolobho.
Ukuthakatha kobulawayo ingawo weli edipetet ukuthi ungabona amanzi ephuma empompini vele ufile mantenagatabe ei ngoba ubulawayo sibe-challenge ukuthi amanzi emadamu sephala ephansi amanzi amadamu ama-pumps ethu lana aphampayo sometimes aya angani ayadima ayandela ngoba semadamu kulebhawuza eliyi-one amabili sebesongahayile but in such a scenario enjengaleyi sike sabandayo 3 weeks back we try by all means ukuthi ama-councillors of different wards baprovide ama-points lapho ibhawuza elingahamba liyethela khona though it would not enough there are izikotho singeke sazibala because yona sengithi abantu banathi amazi esikotho but yasengithi amazi yana bazakwanisa ukuflasha ngawo ema-toilet then sikwane sibagijimisela ngebhokozo nebhathele ama-temperatures ayi-3 or 4 awokunatha labantwana endlini.
Batshelwe kuseselesikhathi yini ngalolu daba ukwenzela ukuthi abanye begcine amanzi?
Izakhamizi ziyazitshe izolo for example in my ward amanzi besaphuma kodwa-ke kula amawadi akasezeleni engenawo amanzi akwekishedini yangkhona akwewotashedini njengelawo amanzi ngileqinisa ukuthi ama-councillors kulezo ndawo they are working tirelessly ye-department le-water elo ekhokhelwa ngobaba uzonxeba ukuthi bakwanise ukuthi babanikeze isampula endawo.
Sona isimo samanzi sesinjani kathesi kobulawayo?
Kuyisifiso sethu kwi-council yakobulawayo ukuthi nga uhulumende uyasizwa isikhalazo sethu sicela adeclare ubulawayo as a water crisis ngoba lapho esikhangele khona esiphaleni sethu samanzi akuthengisa ukuthi singaqhuba isikhathi esingakanani. We know that our treatment area is a Matabeleland South. Matabeleland South in terms of I told in the day.
Lowo ngukansila Khalazani Ndlovu, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kukansili yedorobho lakobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Nkomazana ugatsha olubona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association.
Thina njengabahlali bakobulawayo kuyasihlupha kakhulu, kuyasikhathaza kakhulu. Ye, siyakwazi ukuthi khona asikho ndaba kabani ngumumo esiwukhangele izulu azange line. Singakhuluma nge-water rationing kade simbona ngani kudala sacina ukuthunyelwa imbiko ekhuluma ngokuthi namhla amanzi akhona kumbe nawekho. Sesibona ngamanzi sephuma nje kuthiwa khona sesizwela kwabanye, abanye bedi ngapha sephuma ngale sephuma. Lanxa sasikwazi ukuthi ngelanga elingaka siwakhangela ukuthi aphuma, sesilinda lawo malanga, kwesikhathi lawo malanga amanzi engaphumi. Ngithemba last week ngolesine esike saba lomhlangano omelana ngamanzi idorobho silakobulawa siphakathi edorobheni laphana sikhuluma ngokuthi kanti manje kwenziwani ngamanzi. Kukhanya kulaswini into ephuma ecacayo ukuthi amanzi sizawathola ngapha amanzi awakho. Into abajayele ukuyenza isikhathi esiningi phose bahambisa lapho kuyabe kufiwe khona kulezimfa lapho kubhujwe khona yiko lapho abangane bayancedisa. Njengoba mina ngimele ibulawa yonke amawadi wonke ayi-29 ziningi indawo ezindawo ezingani ziphezulu othi nxabe wavulile ngale aphela amalanga nalaba bewavule ngayo ikakhulu babejayele ukuvula amalanga amabili lezo ndawo zingatholanga amanzi. Ngabe ngokufisa kwezakhamizi ngabe bacitshana leyana ikholamu yamanzi bethi ibhili ikholamu yebhili yamanzi ayisekho ngoba nangu amasuka ayadubuka nangu akula amanzi kanti ikholamu yona leyana imeleni nxa izinto zangkhona zinkungela service delivery. E-city center kobulawayo esidikidikini obulawayo le ma-industry amanzi ahlala ekhona angithi ngale kulapho somabhizimisi kulezitolo bathi bona angeke wavala amanzi onala amalutshwana kobulawayo amele ancedise khona ngale e-city center. Thina emalokitshini kunje ukukhuluma lami nalapho engikhona enketa akula manzi siwagcine yingi Saturday kwezinye indawo ebebuye Thursday kwezinye indawo abuya Friday Saturday avuke ngekho amanzi njalo kabuyanga zonke indawo.
Lo ngumzana Joseph Khomazana ogaja olubona ngenhlelo zamanzi kuhlanganiswe yobulawa Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Abalwa impi yenkululeko bakwe-VOA leZimbabwe Revolutionary People's Army bekubandla leZaphu bathi sebenike uhulumende wonke okuveza inani lempahla eyahlutshunywa nguhulumende kaRobert Mugabe ngesikhathi sombhuqazo weGugulawundi owathi babekufuna ukugenqula uhulumende wakhe. Bathi kuyathembisa kakhulu ukuthi bazayithola yonke impahla yabo efika ikhulu elokhu ibanjwe nguhulumende elakho ukuthuthukisa impilo yabo. Kubika uEzra Jesus Banda.
Umgcinisihlalo wempahla le phansi kombuthano weZipra Properties Initiative, umnumzana Akimoyo, uthi sekuseduze ukuba bathole ongokwabo ogoqela amaplazi, amahotela, izakhiwo ezinkulu ezisedorobheni lakobulawayo, lezinye zisenkabazwe lakwezinye indawo.
Ama-properties la sathi sivele empini, iinkokeli ezazikhona bakwazi ukuthi ama-comrades wonke ayisiwo azakwanisa ukungena ku-army, abanye babevele belimele. Bakubona kuqondile ukuthi ungangcono kube labanye amabhizinesi.
Umoyo uyaphambili egcizelela ukuthi amalunga eviyo leZipra athokoziswa ukuthi impahla yabo abayihluthunelwayo bazayithola.
They are very happy and anticipating ukuthi indaba le izatshintsha impilo zabo. Ama-properties a plus minus 100. Ama-title deeds lawo kathesi atshengisa ukuthi these are bona fide properties afika 80.
Unobhala jikelele wale komiti yeZipra Properties Initiative, umnumzana Willard Mafios Moyo, uthi wonke wayengumlweli wenkululeko kuviyo leZipra uyathola intshontsho njalo amagama abo ayabhaliswa kulolu hlelo.
Abaphila is about 5,000, then Islama widows. Then in the event that both parents are departed, ziyakhetha amabizo ama-heirs.
Omunye walwa impi yenkululeko okuviyo leZipra njalo osebenzisa uqondisa uhlelo leZipra Properties Initiative, umnumzana Leonard Machingura, uthi impahla yeZipra igcwele ilizwe lonke.
Properties aya akawanda ari over the country.
Ama-properties la maningi akhona ilizwe lonke kusukela emathebhelelendi, mashonalendi, Masingo, Manikaland, yonke indawo impahla yezikhona.
Unkosikazi Monica Mavunga, umphathi ntambo karhulumende ophethe uhlangothi olubona ngenswelo zabalelwa impi yenkululeko olwe-war veterans walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi luphethe ihhofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Wathembisa umnyaka ka-2019 ukuthi uzabisela yonke impahla abalelwa inkululeko bekuviyo leZipra. Sehlele ukuxhumana lomnumzana George Charamba obona ngokwethulwa kwemibiko ehhofisini kamnangagwa ngoba obengaphendula umakharekhukwini wakhe. Sixhumane lomnumzana Chinga Dube, omunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra njalo wakwaba isiphathamandla sikahulumende othi sebe kuzinga eliphezulu ekukhulumeni ngodaba lolu lomnangagwa.
President wathina hayi ama-properties alinika kodwa lenza ngobudlwangudlwa ngoba kuyabuya abanye abantu namhla, kubuya abanye bezidalile bathi sesifuna i-property.
Abalwa impi yenkululeko bathi balethemba lokuthi udaba lwabo lolu luzahlolisiswa lalo zinduna eziqhuba uhlelo lokuphenya okwehlela abantu bematheleleni ngesikhathi sombhuqazo wekukrawundi lapho uhulumende athi wayelwisana nabahlamuki ababekubandla lezaphu ababekhokhelwa ngumuyi uJoshua Mqabungwenkomo. Impahla yezipra yahluthulwa nguhulumende egoqela esakhiwo esikhulu samapholisa koBulawayo, iSouthampton Building, leMagnet House okunabacuphi bakahulumende ama-CIO koBulawayo, kuze kuthi iSouthtown neQueen's Park Police Stations lazo izakhiwo zezipra, iCastle Arms leRed Wing Mine ePenalonga duzane leMtare lezinye eziningi-ningi ezigcwele kweleZimbabwe ezigoqele ezaziphansi kwenkampani yeNetram Properties eyilamaplazi eMatheland leNkabazwe. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, igama lami Ezra Jesus Banda.
Umkhokeli wawule Russia usenqobile ukhetho lukamongameli abencintisana khona labathathu abakhe phansi, wathi yena wathola amavoti afika isilinganiso esifika phose amajumi ayisificamunomunye ekhulwini 87%. Abancintisana laye bathole okuphansi kokune ekhulwini umuntu munye ngamunye. Ekhuluma esanda kukhethwa izolo kusihlwa, uPutin uthe uzulukulu usekela uhlelo azenzela zona kwele Russia, kodwa kulabaphikisayo wangani bayachothoza akwenzayo. Abanjengomoyo Alexio Navalny obengangena kukhetho lolu ukuze encintise ekhululekile. Ukuze sizwe ngokuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswa ye-Common Market for Liberal Solutions, othi akula kukhetho olukhanyayo oqhutshwe nguPutin.
Loba kule esithi khona i-communist democracy njengaleyana eyenziwe eChina leyana, ukuthi abantu bayahlangana ema-reserve kumbe grassroots level bakhethe ama-representative, kungenzakala mfowethu ukuthi u-communist system kungaba lokhetho, kodwa ukhetho lwakhona luyabe lungathi lu-manage i-central government. Kodwa ukhetho olwe-Russia into yokuqala vele inza lubole ukuthi abaphikisayo uhulumende bayaliswa ukuncintisa, bayaboshwa, abanye bebulawa. Kutho ukuthi vele awusoze ungene kukhetho abantu abancintisayo bengekho. Kuyafana ukuthi i-Highlanders idlala iyodwa kungela Dynamos.
Zingathi ukhetho lolu luyafana yini loluqhutshwa eZimbabwe, njalo nxa kusaziwa vele ukuthi umbane ozanqoba, pho lwenzelwani ukhetho?
Ya, angiye ngithi ngoba phela iZimbabwe abalale bayakwazi ukuthi i-constitutional democracy kukhona umthetho uthi wona kakube la maqembu aphikisayo kubhaliwe emthethweni lo mthetho wokukhetha ukhona. Inkinga yokuthi laba ababusayo yibo abaphazamisa umthetho wakhona esithi khona i-state capture kuyalungiseka. Awusoze kufani ngaye kule ndlela zokuthi ama-votes akaZulu agcinwe alungisiswe, kuyabe kulungile. Ukuthi asinge sifananise ukhetho lwe-Russia lweZimbabwe, hayi lapho siyabe sesingathi sesidlula umngcele.
Ye, singathi ke nxa kuvele kuphela kusobala ukuthi umnumzana uPutin uyanqoba, buze kusiba labanye amazwe kuthiwa vele umnumzana ubanibani la uyanqoba, pho ukhetho ngolwane?
Lo ngumbuzo omuhle kakhulu. Uyabona mfowethu, ilungelo lokuya kukhetho lokuyakhetha lokuma elayinini uvota lilungelo thina elibhaliwe isekele sombuso. Kutho ukuthi nxa laba nxa loba kusaziwa ukuthi ukhetho lwakhona luyabhidlizeka, kusobala ukuthi thina ngokwethu njengesizana zeZimbabwe sitshengisele ngokuyavota, nxa bona bezantshintsha impumelo yakhona sebentshintsha ekubaleni utsho kungokwabo, kodwa thina vele sesitshengisele ukuthi hayi sifuna ukusebenzisa ilungelo lethu. Nxa thina sivota eZimbabwe lapha akwaziwa ukuthi uzanqoba ngubani, kodwa onqobayo uyabe nqoba ngokuthi kuyacilibezelwa kubalwa amavoti engekho. Yikho ngisithi mina kuthiyene lokweZimbabwe.
Umnumzana Joyce Ngwenya yincwethi ezimeleyo yokuhlanganiswa e-Common Market for Liberal Solutions. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala ejele lephalamende yokubandla leZANU-PF.
Akula nto le udlala ngabantu, into nxa inhle nxa usezinto enhle abantu bonke babangenasizathu esokuthi noma kukhiphe embusweni. UPutin usebenza kuhle nabantu bakhe, njalo kuyabonakala ubana umnotho kanyela kale sikhuluma so imali yabo iqine nge-over 15% nje ebasizivini impile eUkraine iqalisile ukhangele futhi ukuthi umkhonomo wabo ukhule nge more than 2% ngiyabona maybe 2.96% iGDP yabo nxa ukhangela ucompare amanye amazwe anyabo Britain Britain iku 0.6% eEurope igogelele injana eEurope yonke iku 0.9% kodwa kuphuthi ngale eRussia baku 2.96% so kono kwana ezinye izinto ezizothi ukuthi abantu vele bethi hayi nasi indoda ngawe ngasifake imijogwe isebenze emphakathini akula kupheka ukukhona lokwana ngama narratives abuya labo America laba lamanye amazwe lawa awuvele belisana leRussia ngoba bona bafuna ukuthi ngabe uthi akona kungena ipuppet umuntu wabo abangamenzisa umathanda kodwa-ke akunjalo eRussia abantu bazikhethele abakufunayo
nxa sesikhangela phela kuyafana lokwenzakala eZimbabwe akunjalo golidi kulweza kuthiwa-ke kulokhetho kwathinitini nxa soluphuma ukhetho uzokuthiwa ibandla leZANU-PF umongameli usenqobeleni bonani khonokho
khonoko langapha kithi uyabona into enhlala ngitshela abantu abangananzeleliyo yikuthi khona iZANU-PF iyasebenza la bantu it's in touch with the people ama-needs abantu especially kuma-rural provinces ngale agcwaliseka ngezikhathi zonke inhlanyelo babelazo ama-fertilizer balawo inozen izifuyo balakho konke lokwana kunesesithethwa libandla eleZANU-PF elabelibusa pho ke abantu nxa bethole into zonke zona leziyana isidinge kobana esizaba khona ukubana bayivotele out bayisusi ye emathawuni ngabantu abona itrend yakhona ikhona njalo yokuthi khona kuhlala kuwina abaphikisayo ama-opposition ngenxa yezizathu zona lezi ezizokuthi khona bona bakhala ngokuthi khona thina yini esesifulela umkonomi akula misebenzi akulani noma nje kuyizinto ezingasoqinisi zona lezo
lo ngumnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba Mbopho Jabalala edale lePhalamende ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Weziphathelene leMelika namhla sixoxa ngokwethulwe ngowayemongameli uMnumzana Donald Trump othi kuzaba lokugedla kwamazinyo elizweni leli uma engakhethwanga nguZulu kukhetho luzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Kodwa uthi ubekhuluma ngokukhuphuka kwentengo yezimota eMelika lokunye hathi ezodlakela. Kuthi-ke umongameli Joseph Biden ozancintisa kukhetho oluzayo emele ibandla lamademokrats uthi uqinisaka loba esekhulile hathi kukaTrump okuveza ukuba usekhulile kodwa kenelisi ukucabangela abanye abantu lokuthi wenzani emhlabeni. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas kunapha kwele Melika.
Lokhu kukhulunywa nguTrump ukuthi kuzaba le black party lokhu hhayi kwethusela njalo kakuqalisi ukuthi akwenze khonokho uyakakhulume angathi uyalahla umlomo angathi uyenza izinto ezingathi ngezokwethusela. Yikho engikubonayo ngaye uTrump uyabe esenzelani ukugcina lokho esikubiza ngokuthi ibase yakhe laba abamsekelayo. Ngoba ungakhangela kuhle kuhle ilizwe leli liqhamukene phakathi kulaba kaTrump abemilaye loba kumnyama loba kubomvu yibo labo kakhulu ayabe khuluma nabo. Kanti-ke langapha lakho uBiden laye ukhuluma naba okuthiwa yibase yakhe labo abasekela lokhu akwenzileyo lakwenzayo njalo ngibona ngathi kuza kuba kubi kusiya phambili ngoba kalesi sikhathi sesesiningi kusukela kathesi kuze kuyefika uNovemba 2024.
So ubona zani kuzayenzeka lani kusukusela kathesi kusiyafika leso sikhathi singathi kumbe kumaviki amabili kumbe amathathu alandelayo sizasiloko sikubona konke lokho.
Sizabe sikubona sibili konke khona lokho ngoba mbona ngathi campaigns lezi lo nyaka ziqalise kule i-election ziqalise masinya ukwedlula kwesinye isikhathi yikho-ke kuzakwenzakala sibili ukuthi kunxikelwano kusiya phambili ngingazi kumbe kuzafika ngenyanga ezilandelayo ukuthi baqondane manqamu lokho kuthiwa yi-debate lapho sikumelele ukuthi engxenyeke sikukhangele ukuthi kukhulunyiswana kuthiwani oqoqozwayo kakhulu kubani ukwedlula omunye njengakhona lokho.
Iqakatheke kanganani ingxoxompikiswano le eyabomongameli ncabe khankasa khonapho?
Njengoba ngisitsho ngisithi mina ilizwe leli lidabukene phakathi kwehlukenwe sibili okuphose kungathi kuyalingana kuyingxenye lengxenye sibili abalandela uTrump labalandeli uBiden ngabantu abalinganayo. Kuzasweleka abalutshwane abazachaphisa oyedwa bamkhuphule abe ngaphezulu komunye. Okwakhathi balingana sibili uTshikilo Bhanqane.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni othakazelela ezombusazo ohlala eDallas, Texas, kulapha kwele Melika. So isikhathi sokuthi sizwe imbono yenu lina balaleli baka Studio 7 elithumela ngeWhatsApp.
Ngumayeza lapha eGwanda. Sikhathini government ka government ka Priscilla Chikumba lo mnanga gwakhe ni. Asazi koba nini uNkulunkulu asikhumbule nathi.
Yeye icela litshela umnanga ukuthi sesisifa ngendlala la. Bite bridge abantu sebecuba lenkomo ziyacuba. Lamanzi asekho. Sicela uncedo, sicela usizo ntungamili inkomo tshela umnanga gwa. Izalukazi ziyagula zilamidi. Abantu sebesifa la.
Sabonani sabonani ku Studio 7 hari khuluma lokhosamla wasebhinga sebehlulekile ukuyakha imigwaqo sebehlulekile ngithi izikolo ngamarengenya njengebhinga sikhuluma izikolo kakhulu abadala bayenza ukuhlanganisa izimali lamabhaketi isiye akulalutho emasimini nasazi ukuthi izinto ziyayenziwa njani. Please please obogawulela abo labo Joseph Tuma hayi kabayekela amangabo la abahlala beyakhuluma kulantezwa izandla.
Ngicabanga ukuthi kuliphuthe elikhulu kakhulu ukuthi umgijo lowo kuthiwa ngusiphothisa kupwanya we-ZPF lo ukuthi lawo se-sponsibus umele ngabe into elungiswa abantu emathebeleleni akulethi isithombe esihle ukuthi umuntu wazakala kabi ukuthi kugcine sesiponsa i-team efana le-bos ngoba yikho kudala ukuthi kugcine kudlala ama-players awakhona lesishonini. Ngingafisa ukuzwa abantu be-MRP ngoba ihleli lithi lilwela into zakini. Ngiyabonga uMasinga ngobulawayo ephumule emadonsi.
Mr. Mathebelele ndokhulumayo ngoba iMathebelele ndingeyethu ningumnanga kwaleli. Siyazi ukuthi le emakhorokhoro wavula ingadi eqamba mangethi ingadi wafaka umntwana nomntana kwabhalisa ngayo. Yi-Diamond lento siyakwazi ikhalanyoni liyafuna ukuyithatha kami kancane thina abaningazi bendawo sikhona. Lo nyaka kulonyaka angeke aqale. Thina umzilikazi wasishiyela leyo ndawo. Umzilikazi is a neighbor country from South Africa la iduze. Lina how many countries enajampaya nishike egurusweni nisiza la. Kahle kahle bese ngibonga bonke abaculi bakithi. Yirumba, umaskandi noma yini nje kithi nama actors akhona sisibala konke nama madlela phela.
Uphumlani Vundla bengelele uLantshi Khuphe lizwe sibanda Caroline Moyo Cecilia Sibanda bele kancube abalandeli kakhulu abe Studio 7
ngokudana okukhulu ngalobaba lo bathi nguziyambi siyambi lo mayethi iziphala zigcwele sizibona kuphi lezo ziphala mayethi amanzi akhona enele utsho kuphi izifuyo zisifa abantu besifa kunamanzi abantu babo sebenzisa amaphilisi kumele badle basuthe wayengabacupheli like limbuli mtsheli ukuthi i-odio yami le kayifike kuye bakithi ngike ngieke chazela abantu ukuthi iziphala lezo zigcweleni zingaziphala zakhona
yaphela abalaleli nangikhuluma ngisegaranyamba bayithi sicela uhulumende akangenele bakithi ngendaba yendlala special ezifuyweni kube le nhlelo nje zokuthi abantu bakwanise ukuthenga isikuba esichiphileyo nabantu bake bayekele ukuba belokho bewumana ngento zamapolitiki sokwavotwa kwadlula sike sikhangeleni into ezingasisiza.
Ngabonga abanye babalaleli baka Studio 7 elizwe bekhuluma lapha besethulela imbono yabo. Ulayo namhla sikhangela udubo lwesimo sokusilela kwamanzi endaweni eziningi kwele Zimbabwe. Sinawe esikuba lesihlobo sikasikhangele ezinye bezikhokhela namhlanje. Ngosungulela mhla umhlangano eVictoria Falls wamabandla ezombusazwe ayiwo alwela inkululeko yamazwe awo bekhala ngokwenziwa ngamazwe entshonalanga. Ikansila kwabulawa ithi bekungelamanzi kuleli dolobho ngomvulo njalo kuza kuqhubekela phambili kunjalo lakusasa azayivulwa ngolwesibili. Siqhuba lapha-ke uhlelo lamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.